ixuku lakuqala labancintisa ukumela ibandla lama-Democrats kwele Melika kukhetho oluzayo ngomnyaka ozayo libe lengxoxo mpikiswano izolo ebusuku edolobheni le-Detroit eMichigan. Lamuhla kulelinye njalo ixuku labancintisayo abalichumi elibalisa ukhokhela kucwaningo olwenziwa nsuku zonke umnumzana Joe Biden abazamisana njalo kungxoxo mpikiswano lamhlanje. Ixuku labalichumi laba belibuzwa imibuzo zintatheli zindaba zenhlanganiso ye-CNN ezintathu uJack Tapper, Don Lennon, Lo Dana Bash. Baphikisane ngendaba ezimbalwa ezibalisa uhlelo lokwelatshwa i-healthcare, ubandlululo ngemihlobo lokunye. Abakade bephikisana laba bebesola okunenge okukhulunywa ngumongameli Trump. Umnumzana Bernie Sanders usole uhlelo lwe-health insurance olukhona esithi lunothisa abathengisa imithi kodwa uzulu yena ethwele nzima.
5 minutes away from here, John, is a country.
Khonapha kucwadlana la khonapha esikhona kulelizwe leCanada. Bathatha udaba lwempilakahle njengelungelo likazulu.
Healthcare is a human right, not a privilege. I believe that. I will fight for that.
Thank you, Senator Sanders.
Unkosikazi Elizabeth Warren yena uthe udaba lwe-health insurance kumele luqakathekiswe libandla lama-Democrats ngoba ibandla lama-Republicans lifuna ukususa lolu hlelo.
So look, let's be clear.
Asibeni leqiniso, ngubani ofuna ukuthathela uzulu uhlelo lwe-healthcare? Ama-Republicans yiwo afuna ukwenza lokhu.
Republican talking points in order to talk with each other about how to best provide that health care. Now I want to have a chance.
Kudaba lokudutshulwa kwabantu, unkosikazi Amy Jean Klobuchar uthe kumele inhlanganiso ekhuthaza ukuhloma ngemibhobho e-NRA ingavunyelwa usiko lwayo. Umnumzana Beto O'Rourke uthe kuzamele ilizwe leMelika livuselele ubudlelwano lamanye amazwe ngoba lilembali yokusebenzelana lamanye amazwe hathi okukhona kathesi. Inani labadinga ukumela ibandla lama-Democrats kukhetho lomnyaka ozayo likhulu ukwedlula iminye iminyaka yonke. Kodwa kukhangelelwe ukuthi lizancipha ngemva kwengxoxompikiswano lezi kuze kusale ababili labo abazaphikisana kaze kuze kusale oyedwa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Raphael Mthombeni saqala ngokumbuza ukuthi uyabona na kusenzakala ingxoxo mpikiswano enje eZimbabwe.
Ngibona ngathi mnumzana into ehlanzekileyo kakhulu ngoba eqinisweni ekhaya siphonga ukufaka abantu ngamabizo. Uphonga ukuthi ubani ubese kuphonga uzwakala engazange ake asitele ukuthi angangena ukuyini akukhangeleleyo, kuyini azazenzela khona, kuyini loba yena uvele ucabanga njani yena ngokwakhe umuntu wakhona.
Manje ukubona kungagcina kusenzakala yini ukuthi ekhaya lakho sibone kusiba le ngxoxo mpikiswano enje?
Akangiboni okwakhathesi ngaphandle kokuthi kuze kuzalwa abanye abantu abangayisithi. Akufakwa la mabizo, nxa amabizo ekhona kuyathukuma kuphela umuntu ahlabela ingoma aqakeze senominethiwe nalo khona. Ngitsho late generation ekhona kathesi. Bona bo-president bethu abakhona babuyelayo vele kasibakhethi. Baphonga ukukhethwa nje, uphonza ukuthi ubani sezaba ngupresident.
Umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika.